Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ona mugela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 19 kuLwezi 2024 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Izisebenzi zikahulumende zikhala ngokuthi azikatholi iholo lazo. Uhlangothi lwe-SADC olubona ngezomvikela luthi lwaqhutshwa kuhle ukhetho lakwele Mozambique. Lapho abamabandla aphikisayo abatshengisela khona emigwaqweni besithi kwaba lokuqilibezela. Umhlangano wamazwe athuthukileyo owe-G20 oqhutshelwa kwele Brazil uthi kumele kuthathwe amanyathelo aqinileyo awokulwisana lokuguquka komkhathi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izisebenzi zikahulumende eziningi zikhala ngokuthi azikatholi iholo lazo ngemfanelo ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka usadalala njalo iningi selilungiselela ikhefu lekhisimusi. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ezinye izisebenzi ezikhulumela umsakazo weStudio 7 kanye labameli bazo abakunhlanganiswa ezitshiyeneyo bathi okwamanje bathole ama-allowances abawahlawulwa ngedola laseMelika ukuthi iholo ngokwalo abalibhadalwa ngemali yakuleli iZimbabwe Gold kumbe iZig alikangeni emabhanga. Kulabanye njalo abathi ngokubili i-allowance leholo abakakuholi. Bathi uhulumende ukhanya usesehluleka ukubadolisa imfanelo zabo. Nanku useze waphungula isilinganiso samafutha ezimota anikwa ezinye izisebenzi njalo wamisa inhlelo athi zichaphaza imali. Umnumzana Mlungisi Juma olipolisa ngomunye wabakala ngokuthi abakaholi.
Inyanga le sithwele nzima thina njengama-civil servants abasebenzisa ibhenki le-First Capital. Akulazimali ezingenile, sizame sazame ukuchecka ibhalansi sigcine sezingena ezikweletini zongama-minus 100 something zig.
Umongikazi unkosikazi Nompilo Dube ukusimo esifanayo.
Sesileviki yonke simele liphay waphonga ubuya ama-US zigasikalibona. Size sabuza amanye amabhenki okwe-Stuart bayithola thina sikayithola sazi ukuthi i-government ithini. Kodwana sizwa ama-rumors ukuthi i-government kayinikanga amanye amabhanki njengane i-Barclays.
Omunye njalo okhala ngodaba lunye unkosikazi lithini Mabhena yena ongumbalisi.
Njengababalisi namhla sivukele khonapha ebhenki sithi sizodinga imali. Kodwa isimanga ukuthi sitshela ukuthi izimali zethu kazingenanga, kasiholanga, sikwazi ukuthi ukuhamba njani. Sokuphinda sisimangaliswa loyo ukuthi abe-health lamapholisa lamasosha abatholanga labo, especially laba abaholela amabhenki yona laba wethu akahulumende. Ngoba nxa kuzathi kuyikhefu enkulu kangake kaDisemba ekhisimusi izimali zihle ziqalisa ukuthiwa kazisangeni kazisekho ziyashota.
Abenhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende abagoqela iZimbabwe Teachers Association, Zimbabwe Nurses Association le-Amalgamated Rural Teachers Union bakufakazile ukuthi ngempela izisebenzi azikatholi imali zazo ngemfanelo kulinyanga. Umnumzana Themba kuye Moyo yisikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni eye A2.
Namhla ababalisi abaningi balibonile iqiniso lokuthi uhulumende we-Second Republic kalandaba labo. Umuntu avuke kati bhasi asuke emakhaya ethe siyafika ebhenki athole ukuthi kakulamali. Lamanje ngikhuluma nje kathesi sinje ababalisi abanye lokhu bengatholi izimali zabo.
Esinye isisebenzi sikahulumende esikhangelane lokuholisa izisebenzi sitshelele umsakazo ukuthi udubo olungabe lubangele ukuphuza kweholo imitshina yamabhanga. Behlulekile ukukhuluma lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kanye lomphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Julai Moyo. Ukuphuza kweholo lezisebenzi kuza ngemva kokuba uhulumende ehlise isilinganiso samafutha ezimota awapha ezinye izisebenzi zakhe futhi wamisa imihlangano equtshelwa phandle kwelizwe. Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe kunyanga yezimbalwa ezedluleyo lehlisa isisindo sezigi okuyisilinganiso samachumi amane lantathu ekhulwini 43%, okubangele ukuthi iholo lezisebenzi ligugudeke. Mhlaka 13 wayonale nyanga uhulumende walobela ingatsha zakhe incwadi ezazisa ngodubo lwemali abhekane lalo. Izisebenzi kahulumende ezinye zihola imali efika amadola angamakhulu amathathu $300, kuthi enye yayo engamakhulu amabili amadola $200 ibhadalwa ngeziki. Ngimele 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhlangothi olubona ngezomvikela kumanyano weSADC olwe Organ on Politics, Defense and Security luthi luqhutshwe kuhle ukhetho emazweni abalisa eMozambique, kwele Botswana kanye lakwele Mauritius. Loba nje abamabandla aphikisayo kwelo Mozambique bekhonana ngokuthi kube lokuqilibezela. Umnumzana Daniel Chapo, owebandla elibusayo leFrelimo, nguye onqobileyo njalo usengumongameli. Umbiko lo wethule namuhla eHarare emhlanganweni weSADC Troika ohlolisisa ukhetho oluqhutshwe emazweni la kanye lempi ekwele DRC. Umhlangano lo obukhokhelwa ngumongameli Samia Suluhu wakwele Tanzania uzanika izinqumo zawo inkokheli yeSADC ezaqhuba umhlangano omkhulu weSADC Extraordinary Summit eHarare kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Akubangalisi ukuthi ubone iSADC iphuma lesinqumo esifana lasona lesi ngoba yiyo indlela vele esebenza ngayo. Iyandisa kakhulu kwakhelana kwalapho basezihlalweni lobungane balapho basezihlalweni kulokuthi ihambise phambili amalungelo abantu lokubanjwa kokhetho ngendlela efaneleyo. Ukhetho nxa lungahambanga kahle kuqakathekile ukuthi bakhulume njengoba kunjalo ukuze iSADC ibe lokuthula, ibe lengqubekela phambili.
Nxa sikhangela-ke siyabona ukuthi khonokho okunye yitroika yikho phela okuzahanjiswa khonangale kuSADC Extraordinary Summit.
Yebo, yikho esikukhangelele ukuthi yikho kuzakwenzakala. Itroika ingahambisa indaba le kuSADC Summit, izafika ithathwe ngayonaleyo ndlela itroika ikhulume ngakhona. Nganxa kungaba lezinso kayisoze zibe yineziyane ezithi zona ukhetho lokungaluhambanga kahle. Basengathi yebo kambe lapha laphana kuhambanga kahle kodwa ngokubanzi balukhetho luhambe kahle. Ngakho-ke imiphumela yalo ikhonisa lokhu kufunwa ngabantu beMozambique. Ngakho-ke angibona ukuthi kuzawuba lenkulu ukuthi singafika kuSADC i-extraordinary summit sizwe sokuthiwa khona hhayi ukhetho luhambanga kahle aluhambisananga le-SADC principles and guidelines on elections ukuthi aluhambisananga lo mthetho weMozambique namalungelo abantu beMozambique. Lokho kasikukhangelelanga ukuthi kungaphuma kulo mhlangano i-extraordinary summit.
Kodwa kukhona yini ukhokhelo obonayo ukuthi angasukuma aphoselakhe ethi hhayi bantu esikukhulumayo isigu?
Angiboni ukuthi ukhona ozasukuma akhulume ngaleyo ndlela. Hhayi, indlela okungakhona yebo kambe sike sabona eZimbabwe ngo-2023 iripoti yeSADC isuthi ukhetho aluhambanga ngendlela efaneleyo. Kodwa lokhu asikukhangelelanga ukuthi kungaba yinto esijwayelekile ukuthi izabe ikhulunywa njalo nje kuSADC esingathi thina siyinomo ngesikhiwo. Ngakho-ke yebo kambe bangakhathazeka abanye kodwa kangaka ukuthi bangasukuma bakukhulume khona laphana emphakathini ngoba labo babekhangele ukuthi kusasa bazakhomba ukhetho oluzakhangelwa ngabanye. So kwelusana lokuncedisana lokuvikelana yikho esesikubona kakhulu lokuthi kugxilwe kakhulu emalungelweni abantu lokusebenza komthetho lokuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo ngokuba njengoba ngike ngathinta ukhetho olukhululekileyo luqakathekile kuSADC Africa ukuze simise kahle uyanga, simise kahle ungabi le misebenzi, silwise kahle izimpi ezigqubeka indawana zonke, sibe le ntuthuko. Konke kugxile kuthini? Ukhetho olungolukhululekileyo olusuthisa bonke abantu kulelo lizwe.
Umnumzana Efidlela Ncube ulwela amalungelo oluntu njalo uyingcwethi kwezombusazwe. Ubexoxa icingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Onqintisa kukhetho lokudinga ukansila ka Ward 1 eVictoria Falls ezimele umnumzana Ephias Mambume uthi uselungiselela ukukhweza eSupreme Court udaba oluphikisa isinqumo somthethwandaba weHigh Court esisanda kwethulwa esimvimba ukuthi ancintise kukhetho ngoba ebikwa engabhadalanga indleko zakhe kukhansili okumthathela leli lungelo ngomthetho welizwe. Lokhu kuvezwe ligqwetha elimelayo umnumzana Dinashe Runganga ekhuluma le-Studio 7. Ukhetho lolu luzaqhutshwa mhlaka 30 ekupheleni kwayona le inyanga, njalo udaba lokuthi umnumzana Mambume angancintisa lwakhwezwa ngumhlali we-Ward ancintisa kuyo. Umnumzana Mambume wake waba ngukansila kuleli dolobho ngaphansi kwebandla le-CCC, kodwa wamiswa umsebenzi, njalo ubikwa elo sekelo lwake wakhokhela lelo bandla umnumzana Nelson Chamisa. Asizweni ingxoxo ayiqhubelo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ngalolu daba.
Izizweni ephume emthethwandaba ayihambelani ne-evidence esifake emthethwandaba. Ngihambe emthethwandaba ngithethe ama-original invoice nawana athunyelwa ezindlini ekupheleni kwenyanga. Ngithethe i-original invoice etshengisa ukuthi angilasebenzi. Ngihambe njalo ngithethe i-receipt imali engayibhadala mhlaka-8 October. That was about 7 days before i-sitting of the nomination call. Ngabatshengisa, ngabatshela ukuthi yiwo ama-documents aphuma phakathi kanye kanti, kodwa yena umantshi wasebona kufanele ukuthi anike i-decision engakhangeli i-evidence engangiyifake phambi kwayo. So angisithiseki njalo angilasibeni.
Wona umkhankaso wenu uqhubeka njani? Abantu bayalemukela yini esigabeni abaka Ward 1?
Ukuphumelela, siyaphumelela. Obviously dadewethu ukuthi siyaphumelela. Sikhangelele ukuthi i-Supreme Court izakhangela i-evidence ezafakwa phambi kwayo. Lapha-ke bekungani kulesinye isandla esingekho right ade sifuqa into leyo ukuthi ihambe ngendlela ehambe ngayo. Abantu ku-Ward 1 vele angithandabuzi ani ngoba ngawina ngemazini e-4 75% kumnyaka odlileyo. So anginadawu ukuthi i-community iyasekela imisebenzi yami.
Liqiniso yini ukuthi umnumzana Chamisa uyawusekela umkhankaso wakho?
Okusalayo my sister yikuthi ngingumlandeli kaNelson Chamisa. UNelson Chamisa silandela, uNelson Chamisa the vision, Nelson Chamisa the leadership, Nelson Chamisa the principles. So yes, ngingumlandeli wakhe and lapha ngithandabuzi, ngiclear ngakho and nguye umongameli othungamela i-movement yama-citizens in Zimbabwe.
Umnumzana Elphias Mambume onqintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 1 edolobheni le-Victoria Falls. Siphinde saxoxa lomnumzana Clement Mukwazi okhankasela ilunga lebandla le-ZANU-PF elincintisa kulolu khetho umnumzana Clement Tonderai Mukwazi.
Ya wombono wethu hayi abantu bayazamukela kakhulu into ngezanu-PF ibantu ayelizinayo kakhulu lapha e-Victoria Falls lapha eZimbabwe. Candidate yethu yicandidate engasontsha ebantwini, yaba ngukhansela kwesikhathi esifitshane sometime ago, la ingene futhi kwesikhathi esingani ngenxa yokuthi kulo munye kade khona laye kade seriziwe back by iparty yabo. So abantu abaningi bayamazi vele ukuthi ngumuntu okwanisayo ukusebenza. Sesiqalisile ukukhampeyina, siyenza ama-dot door, siyenza ama-posters, siyafaka lapho ukuthi abantu bakwazi ukuwabala bebona i-manifesto ngokubona ukuthi yena uzabayenzelana abantu angabe sengenile. Siyenza ama-dot door ethu, sibona abantu vele bayasiyamukela kakhulu, bayamthanda kakhulu. Iwadi leyi iwadi elikhulu kakhulu, iwadi entsha ngathi iwadi entsha ngokuthi kudala sathi le wadi one kodwa kasesi iwadi one le siyazambana le wadi two i-old wadi two sesi iwadi enkulu ihlanganisa ama-industry lama-business town konke njalo so hhayi kona ngabe mhlaka-30 ubuya mhlaka-30 ushintsha vele hhayi ukuwina kuphela vele asibone ukuthi ngaziyo um sesikhangelele ukuthi sibile kakhulu njengokutho kwanokwana kwakudala ukuthi ngifuna ukuwina okule mthindo.
Siyabona njalo ukuthi kulo daba olusemthethwandaba
ikhosi ivumelane laye umuntu lo ukuthi for sure kumele esikolezikansini akasiilanga i-nomination kodwa ihlala lapha epolosi kade ngakabhadali um ngenxa khonokho bathi bona abasenze bawuvumele ukuthi akondeze lokhu siyakuzwa njengama-third party since thina singaso um abantu abayenze i-application yakhona yena le kodwa umuntu lo angaphumelela i-candidate iyabe siyangena kungela omunye umuntu ophikisana layo
ye okutsho ukuthi awakho amanye amabandla ancintisayo futhi ngaphandle kamnumzana Mambuma.
Ye iwadi leyi abantu behamba kule mnation kodwa kuhambe ama-candidate amabili kuphela kuhambe yena ucomrade kasakwezan c f lemampini o-independent ume ezi-independent yokhuluma thini ekhwethi thina ezephathi vele sireti vele zihlele ukuthi singele ku-election yakhona nale kamhlaka-30 November kodwa ikhosi ngabe sikhule nalo omunye akavulela ngenxa yezikweleti akuya kungasela election umuntu akabe sezindelela yedwa akungela muntu omunye mhla.
Umnumzana Clement Mukwasi ukhankasela ilunga lebandla leZANU-PF elincintisa kukhetho lokudinga ukansila kaWard 1 eVictoria Falls. Umnumzana Tonderai Mutasa. Abakokheli bamazwe athuthukileyo aphansi komanyano we-G20 abasemhlanganweni oqale eBrazil izolo sebekhuthaze amazwe omhlaba ukuthi asebenze ndawonye ekulwisaneni lobuyanga, indlala, ukuguquka komkhathi kanye lokuqeda izimpi. Umhlangano lo ungenwe ngabaholi abagoqela owemelika umongameli Joe Biden, uCyril Ramaphosa wakwele South Africa kanye lomongameli wakwele China uXi Jinping. Iziphathamandla zomanyano wezwekazi le-Afrika owe-African Union lazo ziphatheke emhlanganweni lo okwakuqala lonyaka. Ekhuluma namuhla umongameli weBrazil umnumzana Lula da Silva ukhuthaze amazwe omhlaba ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo futhi aqoqe imali enengi ezasebenza kunhlelo zokulwisana lokuguquka komkhathi. Inkuthazo le yethulwe ngabaholi abachiyeneyo abagoqela uBiden. Izolo umhlangano we-G20 lo wethule umbiko ukhuthaza iziphathamandla zamazwe achiyeneyo ezisemhlanganweni wokucebisana ngokwenqabela ukuguquka komkhathi we-COP29 oqhutshelwa kwele-Azerbaijan ukuthi lazo ziphume lamanyathelo aqinileyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uke waba semhlanganweni we-COP29 lo kunsukwana ezedluleyo wethula inkuthazo efanayo. Sixoxelo lwela ukulondolozwa kwemvelo umnumzana Khumbulani Maphosa wenhlanganiso yamathebeleland Institute for Human Rights.
Engukhangeleleyo emhlanganweni we-COP29 yikuthi abakhokheli be-Afrika bake bame into yokuba ngama-cry babies behamba besebenzisa imihlangano leyi ukuyakhala nge-climate change, sengathi bazama ukucela uncedo lokudinga usizo. Abakhokheli be-Afrika kakabe behlangane baye ku-negotiator as one block, njalo bayekhuluma into eyodwa njenge-Afrika, bame ngalizwi linye bamele into enye. Yinto eqakatheke kakhulu, njalo ngikhangelela ukuthi abakhokheli be-Afrika bake basibekele ukuthi bathini bona bakhangela ukuthi kwenziweni ngendaba yama displacement la adalwa yiclimate change ngoba siyananzelela ukuthi ukuguquka komkhathi ngindaba yeclimate change ama floods aya displace abantu abaningi kakhulu eAfrica kuphinde ukuthi lendlala futhi layo idala ama internal displacements amaningi kakhulu eAfrica ngikhangela ukuthi ngizwe ilizwi labakhokheli beAfrica liraiza kakhulu ngalindaba lenti kakhulu nxa sikhangele indaba yecompensation yabantu abadisplaced yiclimate change ukuthi for okwesibili ngikhangela ukuthi ngizwe ukuthi bathini abakhokheli beAfrica ngale mining abayivumelayo edisplace abantu bemina ama minerals angasinika alternative source of energy engaso coal njalo futhi bathini nge displacement edalwa ngama hydro dam projects aswabona edisplace abantu ezwakazini lonke leAfrica ngoba iclean energy eAfrica ibuye yadala ukungcola kokudisplacewa kwabantu ngikhangelela ukuzwa ilizwi lamakhokheli beAfrica liphuma obala ngento ezinjalo.
Umhlangano we-G20 siyabona ukuthi ungenwe la iziphathamandla ze-Africa ze-African Union. Kuqakatheke kanganani lokho?
Sidiskathi imibuthano enje kumbe ngithi inhlanganiso ezinje ezikhanyelelwe izinto ezi-affecta umhlaba wonke. Zibunjwa zisenza njalo futhi zisenza izinqumo iAfrica ingekho idiscusswa iAfrica yona ingelalizwi elifakayo so kuqakathekile kakhulu ukuthi iAfrica imeme mbibe khona ekwenzweni kwalezi zinqumo kodwa akumelanga kube yikuba khona kuphela kusiba ornamental kumbe kuyikudecorator kuthika amabox ukuthi kuthiwe iAfrica la ibe khona sifuna kumele kube khona ilizwi leAfrica hathi kuphela inumbers zabantu beAfrica mboni ngani into eqhakathekele kakhulu ukuthi ilizwi leAfrica lithini injongo yeAfrica kuyini iposition yeAfrica ithini ngalezi zinto iyo into eqhakatheke kulezo zonke izinto ekubeni khona kweAfrica asifuni kuba khona kuphela ukuze abantu bathole ukuyashopa lokuthi bake bavakatshe benze development tourism kodwa sifuna abantu abazahamba bayesimela bakhulume iposition yeAfrica qobolwayo njalo futhi babe strong kuma negotiations bangafiki ngale sebeqala ukuncenga besenza umncengazwe kodwa bayelwela iposition yeAfrica bayelwela inzuzo yeAfrica bayelwela amalungelo eAfrica enhlanganisweni lezi.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ulwela ukulondolozwa kwemvelo njalo uhola inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights. Kwezivela kwamanye amazwe. Abezindaba abe-AP babika ukuba sokubotshwe amapholisa amahlanu kanye labakubutho kwele Brazil abetheswa icala lokuqoqa ukugenqula uhulumende kamongameli Lula da Silva. Abakuhlangothi lwezomvikela kumanyano we-United Nations Security Council bathi kumele inhlanganiso ezizimeleyo zivunyelwe ukunika abantu ukudla eGaza abalambayo ngenxa yempi ephakathi kweHamas le-Israel. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Kweziphathelane leMelika. Ngesikhathi owayengumongameli umnumzana Donald Trump ethatha intambo zombuso ngozibandlela ngomnyaka ozayo, kulababili abangosomabhizimusi abakhangelelwe ukuba baza kuba ngabacebisi bakhe abazamncedisa ekuphunguleni indleko yemali kahulumende. Ababili laba ngumnumzana Elon Musk owenkampani ye-SpaceX lo mnumzana Vivek Ramaswamy bazaphatha uhlangothi olunga kethu lwangokusemthethweni olubizwa ngokuthi i-Department of Government Efficiency. Vanengi abasakhulayo abathakazelela imizamo kahulumende lenhlanganiso ezisebenza zizimele eyokuthi bethole ulwazi lwemisebenzi yezandla yona abathi ibaphathisa kakhulu empilweni zabo. Kubika uTobias Mudzingwa eseHarare.
Kulezifundi ezingamakhulu amathathu lamachuma isichagalolunye ezikolweni zeHarare ezibalisa iSt Peter's Kubathana lePeople's College ezaphiwa izicoco zokuphutshisa imfundiso yemisebenzi yezandla efana lokuthunga, ukubaza, ukweluka, ukupheka leminye eminenginengi phansi kohlelo lwe-Uplift Phakamisa Simudza. Uhlelo lolu lwalukhokhelwa inhlanganiso yeGold Zimbabwe isebenza lezinye inhlanganiso ezibalisa iMusasa, Childline, Yet lePadare. Imali yohlelo lolu bayinikwa ngohulumende weMelika phansi kogatsha lweUSAID. Omunye osakhulayo owayefundela ukubaza uNobert Milanzi uthi ubonga uhlelo lweUplift ngoba la eselolwazi lokuzidingela imali yokuziphilisa.
Mina ngangivele ngithanda ukubaza, yikho ngangena kuhlelo lolu. Wangceda ngoba sengikwazi ukuthi nxa ngalungisa izinto zami ngingazuza njani ama-markets ukuze ngithole imali. Ngafunda ukuthi ukuba ulesipho akwenelanga ngoba kunenge okufunakalayo ukuze ibhizimusi lokubaza liphumelele.
Omunye njalo owayefunda ezokuzicomba uFlorence Gumbo uthi uhambo lwakhe lwalungekho lula kodwa uyajabula ukuthi uphutshe kuhle izifundo zakhe.
Kunenge okuhlupha inxova emulini eswelayo ngidindisela imali zomtshova imali nje yedatha kodwa ngazama ngakho konke kusemandle nam ukuthi kube lapho ngikhona. Nxa ngikhangela kusasa ngizibona lami ngiqale yami isaluni ikhampani ye-makeup. I hope ngizathola uncedo ukuze ngiqale lami okwami.
Unobhala ohlangothi lwemfundo yaphezulu usikhwica mfundo Fanny Walter Gwira owayengumhlonitshwa omkhulu emkhosini lo wazisa izifundi labazali ukuthi uhulumende uzaqhubekela phambili ngenhlelo zokuthi abasakhulayo bethole amathuba okulolonga amathalenta abo.
This is an example where people who had been left behind.
So into yakudala ukuthi nxa umntwana engafeyila uform 4 asaqhubekeli phambili ngokufunda. Baningi abasakhulayo abelezipho ezingafuna ukufunda amabhuku amaningi. Thina njengohulumende sithi kasibaphathiseni, ngumlando womuntu wonke nje ukuthi amathalenti abantu bethu athelezelwe ukuze abanike inzuzo kanye lokuthuthukisa izigaba zethu.
Umsekeli kamqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kunhlanganiso ye-USAID, unkosikazi Olivia Knight, laye owayesemkhosini lo, wathakazelela ukusebenza ndawonye lohulumende ukuze impilo zabasakhulayo ziphakanyiswe.
Thank you for affording this youth this opportunity. You have made us proud.
Okuhle phezu kohlelo lolu yikuthi kalubandlululanga phakathi kwalabo abakhwabitha amabhuku lalabo abasalela emuva kodwa lwabalinganisa. Mina ngibona izifundi lezi zithuthukisa izigaba zazo.
Osakhulayo ocubungula indaba zabatsha njalo esebenza lenhlanganiso ye-Team Europe Youth Sounding Board uTamiya Govera uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende aqhubeke ngokuncedisa izikolo ezifundisa imisebenzi yezandla.
Lezi zikolo zingancedisa ukwehlisa inani lamajaha lezintombi ezibamba izidakamizwa ukuze zithole imisebenzi lokuthi bathole okokubamba benqabela ukuba yizidelamkhuba lokudliwa zindunduma zomhlaba. Kungasinceda kakhulu makuyikuthi uhulumende engakwanisa ukunceda ngemali ukuthuthukisa lezi zikolo ngoba zisasilele emuva.
Uhlelo lokunceda abasakhulayo olwe-Uplift Simudza Phakamisa lwalujonge ukuphathisa abasakhulayo abahlala endaweni ezibalisa iHopley, Stone Ridge, laseMbare esigodlweni eHarare. Inhlanganiso yeGold Zimbabwe eyayikhokhela lolu hlelo yathembisa ukuqhubeka isebenza lomphakathi ukuze abasakhulayo bethole ubungcitshi obungabanceda kwela kusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Siyabonga lingayikatshana mthokazi omuhle luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Njalo namhla sikhangela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usenzeni njengoba sokuyiminyaka eyisikhombisa kugenqulwe umongameli Robert Mugabe libutho. Kwanele olivalelisayo ngontungamilinkomo lilale.